Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izindaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 12 Mabasa 2021 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantwana besikolo asebebanjwe igciwane le coronavirus ezikolo ze Sacred Heart esigabeni seMathebeleland South seliqanise layafika ku 231. Kuqhamuka inkulumo phezu kokukhethwa komlingisi uMadam Boss ukuthi abe luphawu lwenkampani epheka utshwala ingwebu.
Asizange sibone ukuthi obethwele zawanikazi botshwala ukuthi babe bedinge abameli botshwala abavela kithi ngapha ukuthi babamele ukuze buthengwe.
Umeya wedolobho lakoBulawayo usethengelwe indlu kodwa abanye bayakusola lokhu.
Sikhangele ukuthi abe ngumuntu ohlala lapha avodelwe khona ukwenzela ukuthi alalele izikhalazo zalabo abamvodeleyo.
Sokulenyanga lengxenye uMongameli Emerson Mnangagwa elokhu engakakhethi ozelama umnumzana Kembo Muhadi owasuka esikhundleni sokuba ngumsekeli kaMongameli welizwe. Kungakwenzakalani?
Mhlawumbe angabe esayenza lokho kuthiwa ngesilungu ukudlala amakhadi akhe owafake esifubeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inani labantwana besikolo asebebanjwe igciwane le coronavirus sezikolo ze Sacred Heart esigabeni seMathebeleland South seliqanise layafika ku 231. Ngomgqibelo bebengamachumi amahlanu lantathu kuphela. Iphepha ndaba lobulembu elesite lithi umqondisi wezempilakahle esigabeni seMathebeleland South uDokotela Andrew Philip Muza uthi abantwana besikolo lesi sebesuswe emphakathini ukuze leligciwane lingasabalali. Uthi njalo basacubungula ukuthi leligciwane lingaba lingene njani esikolo. Imbiko eyethulwa lugatsha lwezempilakahle malanga wonke isingisa ukuba inani labathola leligciwane selibuye laqansa njalo. Izolo kulabantu abalikhulu lamachumi amabili lasithupha 126 ababanjwe leligciwane, kwabhubha abathathu bebulawa yi-COVID-19. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 193,936. Sokuqhamuka inkulumo phezu kokukhethwa komlingisi uMadam Boss ukuthi abe luphawu lwenkampani epheka utshwala eyengwebu Breweries. Isiphathamandla senkampani yengwebu umnumzana Dumisani Mhlanga uthi bakhethe uMadam Boss igama lokuzalwa enguTyra Jikojo ukuze inkampani yengwebu yamukelwe esigabeni seMashonaland leHarare, ngoba uMadam Boss ulabalandeli abaningi enkundleni zokuxhumana. Sixoxe lesakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lami ngiyalandela evuka Gande indaba esegudwini, but umbuzo engisuke ngizibuze wona ngithi basebenzise ukuthi ngoba ulabalandeli abaningi ebulenjini yini. Nxa kuyikho lokho abalandeli abasebulenjini bayaphuma bayethenga yini utshwala emadlodlo, bayethenga utshwala ngithe mbari ezitolo zotshwala. Sikhangele siqathanisa kakhulukazi kwezepolitics, sawona abalandeli abaningi abalabantu abaningi ababalandelayo. Ngithi mina abantu abalabalandeli abaningi ababalandelayo bayathi khona sihlanganeni laphana ezikweyeni sike sikhulume ngepolitics, akula ngitho lo yedwa umuntu obuyayo kodwa yabe labalandeli abangama-1,000. So kutho ukuthi umuntu engabalabalandeli abaningi ebulenjini, so kusho ukuthi umuntu lo siyathenga utshwala kuthengwe na ngimbuze ngilawo ende nginaka ukuthi mina ngise ngikubonile akusebenzi njalo kulabantu abanenge sibaziyo ke abaletha abantu abanenge babuthana ezindaweni ngizaqamba abanye ngibaziyo kulabantu abanjengabo desire moyo abazimbongi ukuthi intwana ngabiza abantu kosokusile kuyagcwala ukuthi pam abantu abanjalo kabaphiwa amathuba ukuthi bathengise impahla ezithize bakhona abahlabeleli futhi esibaziyo abake behlabelela ezingeliphezulu abavela kuhlangothi lakhona pha yikithi babehlabele kuHarare behlabele kuNational Sports Stadium behlabele ngaphi langaphi kaba angeke benelise yini ukuthi bebengabameli bengwebu na uMadam Bosi uyakwazi yini ukuthi yibona tshwala intombi emhlophe uMadlodlo nxa sebutema utshwala phana ngezangelo zabo uzakwenelisa yini konke lokho
manje nxa sikhangele okwenzakalayo kakhulu bona abengwebu nxa bengathi bafuna umuntu ovela khonale eHarare ukuze enelise ukuthengisa utshwala khonale endaweni zeMashonaland lezinye indawo zelizwe asongcazelo na oyamukelayo le
okunye futhi mfoka Gandi engizibuza khona ukuthi bukhona utshwala obunye obuphose ufanele engwebu asizange sibone ukuthi obethwele nzima abanikazi botshwala ukuthi babebedinge abameli botshwala abavela kithi ngapha ukuthi babamele ukuze buthengwe nginakani ukuthi mina kule minye imizamo ethize emele ingwebu nje iyenze iyevula izitolo khonale phandle ngale kwaChangane ezithengisa ingwebu utshwala buyathengwa ngavula izitolo awudingi ukuthi kangani uyeyisa abantu bangapha abanjengabosikhonja kade bengama-ambasada ngicabanga ukuthi mina hambe evula izitolo eHarare uvula izitolo khonale komrambinda uvula izitolo khonale emanyika lendi
siyabona ukubana kukhethwe labanye abavela khona ngapho kobulawayo asonto enhle yini yokuthi bakhethe bebe babili abavela kobulawayo lo yedwa ovela eHarare
lokho ukuthi kufakwe abantu bangapha abanye vele kukhangelelwe nje anti ingwebu yona vele isigondo sayo sikhona lapha akumangalisi ukuthi kube yibo abaphethe izibane zayo
umnumzana Michael Mdlalandiweni sakhamuzi sakobulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo Umeya wedolobho lakobulawayo uCouncilor Solomon Mguni usethengelwe indlu kodwa abanye bayakusola lokhu indlu le isemzini weBenside iphephandaba leSunday News lithi okwenziwe ngumunicipala yikumbambatha umeya ngendlu enkulu imansion ngesilungu kodwa abanye bathi indlu ethengiweyo ayimangalisi ukuze ibizwe ukuthi imansion Sixoxe lesiphathamandla lasenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okuqala kumele sikuzwisise ukuthi umeya esilayo kumbe umeya esilayo eZimbabwe ngama-ceremonial mayors ngokunjalo ke omaphathi dolobho laba ngama-councillors kuqala sibili kuqalisa ngokuthi ngama-councillors so councillor sikhangela ukuthi abe ngumuntu ohlala lapha avotelwe khona ukwenzela ukuthi alalele izikhalazo zalabo abamvoteleyo umeya ngu-ceremonial mayor ngulwana nje ohambe evula imicimbi lapha nalaphana kayisuye lwana ovotelwa kuthiwe ngumeya njengalokhu anokwakusenziwa oJaffet Ndabeni laba abangokhansila ngokunjalo-ke kumele bahlale emawadini abo ikhansili-ke ilomnakano wokuthi ithengele kumbe sithi vele kule ndlu esokuzathiwa izaba ngeyabomeya ekukhanya izwakalise Burnside seseyinto nje saqoqwaqoqwa ngokuzwa kwethu
manje indlu yona le nxa eseyithengelwe isinge yakhe na kumbe nxa kungakhethwa umunye umeya uzasuka
isabhabha sendlu ke leso kuthiwa ngesabomeya kakumelanga kube ngeyomuntu othize esingathi nxa kuyikuthi umeya wakhathesi lo khona ibe ngeyakhe nxa kuyikuthi kuthiwa yindlu ezaba ngeyabomeya kusho ukuthi i-term of office kufana nje le-state house term of office yakho ingaphuma mbingaphela uphume esikhundleni sokumele-ke usuke khonapho uthwala imtshaqana yakho ubuyele edumbeni lakho ngoba kuthi ukuthi liyani yabindlu yomsebenzi kufana nje lezindlu bezezikole mbese ngathi ngamacottage anti u-headmaster uyaba lendlu nje laye kodwa kuthi ukuthi nxa sephuma u-headmaster usesalele endlini so ngokunjalo komeya labo sikhangele ukuthi nxa kuthiwa kulendlu ethize ezabilungiselwe bona omeya nxa seqedile ithemu yakhe yomsebenzi isikhathi sakhe sesidlule so kumele asuke athwale imkungulu yakabuye lapha vele khona
ukuze bakhethe ukuthenga yona leyo indlu ethengiweyo kuyaba kuhambe njani umunicipala uyatana adinge yini indawo lapho umeya angahlala khona kumbe kukhona okunye okwenziwa
ihunga khunga lithi omeya kukhanya ngazantwa kule nhlanganiso le ekhangele amakhansili awemadolobheni i-Urban Councils Association of Zimbabwe UCAZ kungazantwa yaphuma lesinqumo sokuthi kwenziwe njalo kubomeya labo abayi babakhangele emadolobhu kodwa-ke kuthi lami incwadi yakhona kangikayiboni kodwa kihemhem litho njalo ukuthi kwaphuma kuyisinqumo se-Urban Councils Association of Zimbabwe ukuthi omeya kumele bathengelwe indlu ethile lapho ayizasetshenziswa ngomeya bonke abazabe bebuya kodwa-ke kumele leso sinqumo sipasiswe i-ministry yangkhona mbe singathi uminister wakhona we-local government in our case-ke kungumnumzane uJuly Moyo ukuthi avume ukuthi hhayi leyo-ke yindlu efaneleyo umeya wedolobha elithile kodwa lokhu ngithe ngamahemhem ngoba incwadi ezilokhu ngingakayibali ngeke ngisho ukuthi ngiqiniso elinganani
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-studio 7 ekhona le koBulawayo lenyanga lengxenye umongameli Emmerson Mnangagwa elokhu engakakhethi ozelama umnumzana Kembo Mohadi owasuka esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe ekuqaleni kwenyanga edluleyo uMohadi wachiya umsebenzi ngemva kokuvezelwa ingxoxo yakhe labesifazane abathathu ababili babo bechadile abanye bathi Mnangagwa engaba ethwele nzima ukuthi akhethe bani kodwa ocubungula izombusazwe umnumzana Angleson Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi ngitsho uMnangagwa uyazi akwenzayo
ngombono wami ngibona engani umnumzana uMnangagwa umongameli mhlawumbe ubesachwayisisa ukubili okuthathu kanti njalo engathi mhlawumbe angabe esayenza lokho kuthiwa ngesilungu ukudlala amakhadi akhe owafake esifubeni engafuni ukuthi indaba yakhe ibe dandalazi
manje ngokubona kwakho ubona ungani ozakhethwa kungaba ngubani kulabo abantu abacatshangela ukuthi bengakhethwa
kodwa nje okunye nje ukukhanya kusobala phela nxa sikhumbula ukuthi umbuso lo khona kathese we-Second Republic waba ngumbuso wamasosha avele kahle vele yona iZimbabwe ikade vele ihlale ngumbuso wamasosha so khona lokho nje kwenza kube predictable kube lula ukuthi kunanzelele ukukhangeleleke ukuthi mhlawumbe ophethe kumbe ophethe amabutho ozomvikela u-general u-Philip Valerio Sibanda njengoba kade esesikhundleni kukacaci ukuthi i-contract yakhe iya-renewa kumbe uhamba kanjani abacabangelayo njengami bacabangela ukuthi nguye ongabe ezathatha leso sikhundla sikucabanga ikakhulu sicaba consider ukuthi vele unumbuso lo okhona kathesi ngumbuso wamasosha yibo abantu abatshaya ikhuba khipha umgabe kukhanya nje kungaba le amanzi angana angagelezela ngakhona kodwa kusasingakhohlwa futhi ukuthi basekhona abanye abazama labo abafisa ukuthi mhlawumbe bangathatha abakhangelelwe ukuthi bangathatha abanje ngomnumzana uDokotela Obert Mpofu umoyo uSimon Khaya Moyo kanye lo Mandebele uSthembiso Nyoni kodwa ngombono wami ngicabanga ukuthi njengoba sisembusweni wamasosha umnumzana uPhilip Valerius Banda nguyo ongathatha isikhundla leso
umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Ukwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leSunday Mail lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze uZulu ukuthi engazabuthana ethakazelela ilanga likazibuse ngeviki ezayo ngomvulo kodwa alandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa kobulawayo aselandule imbiko yokuthi kulabasakhulayo abenza imibuthano yokuganga ethiwa ngamavuzu party. Lokhu kulandela imbiko yezakhamizi ze-Hillside ebisisabalele enkundleni zokuxhumana. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salbonani Studio 7 minjani nonke Studio 7 naba laleli bayo. Yabe nisacela laphana kuChamisi ukuthi khona njengobana isesithi khona yena kufunakala ukuthi kuyokhulunywa ebizizano izano njengobana isithi yona nayo uChamisi asephelelwe umphako. Izano iqinisile mayithi uChamisi iphelelwe umphako ngoba uChamisi ufuna kuyo ukuthi kuyokhulunywa kodwa yena echiyemuva kungalungiswanga akakalungisi indaba yakhe lo Monzora ngendaba yeparty ukuthi iparty ngekabani eMDC Alliance. MDC Alliance ngeka Monzora uChamisa kala party yokuya nayo phambili kuzani kuyokhuluma Chamisa kala lutho lwana.
Salibonani Studio 7 nabalandeli baka Studio 7 yamnikama ngijabulo wakwaDube phumeshagara no basakazi siyabonga ngendaba elisinikeza zona zinhle alichemanga niyazama ukuthi lisinikeze indaba njengoba zinjalo. Yabona ngibuhlungu kakhulu mina ngendaba yokuthi amashona indlela alokhu ephatha ngabantu besindebele manje babopha abalandeli beyamarap bayabashaya sobesikhumbuza indaba yegugura hundi futhi ukuthi babulala abantu babaqeda ngaye ngaso lesimo lesi. Kahle kahle uMnangagwa ufuna ukuthi kuze kube njani kanye ufuna ukuthi ilizwe lonke kukhulunywe isishona kungasakhulunywa isindebele bavale baze bavalele nokuthi amandebele abise usiko lwabo bavale inkosi yethu ubulelani kalobhengula akhumalo ukuthi agcotshwe ngokusemthethweni ngoba bebona ukuthi masingavuki isizwe samandebele ngendlela bona bacabanga ngayo bacabanga ukuthi bazolwiswa amandebele azolwa namashona. Thina sinandaba namashona thina into esiyifunayo ukuthi amandebele nawo abonakale avuse into zawo isizwe sakithi samandebele naso sivuke sime ngeenyawo manje mase siyothathelwa kugcwela amashona layelo eBulawayo Harare ngamashona Bulawayo ngamashona Mikkelsen ngamashona yonke indawo Gwanda Cholotsho manje thina kumele ukuthi siye kuphi yiyo lento ecina iphehlu dlamu ukuthi abantu bagcine belwa isidingo singekho ngendaba yokuthi abantu bayahluleka ukuphathilishwa beka manje uMnangagwa uhlulwa nje into nje into encane ukuthi naye amake sure ukuthi emandebeleni ukhona umuntu oyisindebeleni omela abantu bamandebele even iParliament okugovernment bakhona ukuthi basikhulumele bonke yabathathu bafaka emashoneni zonke izinto amakhampani amamines yonke into akungitshele even manje kugcwela sokugcwala amaChina lapha kusho ukuthi ilizwe lakithi liyafa nje libulawa ngabantu sibhekile yabona lento efana nale izohlupa ngoba yena uzofa ingane zakhe zizosala ziphila akalukhona ukuthi alungisele ingane zakhe esaphila kwenzela ukuthi nazo zingasali zihlupheka oyena kanandaba ngoba ingane zakhe zizobaleka zezambia ziphume eZimbabwe no siyabonga baka studio 7 kodwa bengicela ukuthi ngamandebele yazi ayabambana mani bayeke nabo uhwebha nabodwa kube iMRP kube ibheji lukaZulu kube iZap labantu bibambane bonke iblawa encane kakhulu singakhona nathi ukuthi sizithathele iblawa yethu ke ngoba vele umhlaba wonke asiwufuni thina sifuna indawo zethu manje balishana nomqondisi umqondisi wenzeni sokumele ukuthi afe ngoba ukhuluma iqiniso abasibulale sonke ke ngiyabonga nami ngokuhlala ngisethembisa mfana wakwaDube eShakara
ya laba ve umele siwafakele ucingo labana sifake iborder sifake amagate bengena ama passport endaweni yethu andisikhathi sakhona kumanje ama election lazayo vele kumele ethi siyafika vele kuyisiphansi phezulu ngancono uma kusenza vele singavoti singavoteli into zamashoni ya sivote sesisodwa sesiqedelane lokuhlukanisa ilizwe and ilizwe ngeke lihlukaniswe ngamavoti lahlukaniswa ukuthi kugijinyiswana kufabanye ilizwe ukuze libuye ngeke sivote ukuze singavota njengoba usazi ukuthi bahlezi beRoba vele ngeke size sithole lutho so amavoti vele mina kwelamside vele amavoti ona ka 23 vele bemfisa ukuthi ngabe thina ngapha emathebeleland vele siwangenele vele kuyabe kuyisipuni ebhuni ofunga uzama ukuzenza sezobuya lezi zinto zezandla MDC ngapha kithi sihle simthele induku once kuhle kukhanye vele ukuthi asisafuni
kanjani basakazi bakaStudio 7 thina ngapha kwelakithi kumthokazi asifuni ukuthi sitshone sibhayiziswa ngokuthi kuthiwa ye kulo chamisa asifuni ukutshona ukuthi sibhayiziswa ngokuthi sithi umuntu uzahamba ayevotelwa uzasenzeka lokhu kuyathi sondukufa ngizo sondukufa ekhuluma lapho undodo waseplant ethi abantu abakhulume ngedevelopment kuyakuthi unkulu unkomo wazi bamfakela lesithombe umgwaqo wakhe umahiri then uzothi umuntu oyi-1 against the 2 provinces emathebheleleni athi ahambe emelana nabantu abayi-7 eHarare ethi uyabuye siphathele ulutho cha ayikho lento into nje kumele siyigqugquzele abantu ukuthi thina asila bukhokheli bevoti silobukhokheli benkosi yikho kumele sikudimande sikuthathe le esishoneni kubuye kithi 40 years is not a joke so kulesikhathi eside sihleli ngaphakathi kwabo njengamakhovula indlela sezisehlukana manje wonke umuntu kaqonde kubo iye kathesi bachaya umqondisi umqondisi babachayela ukuthi bawoneni babachayela ukuthi bangamandebele njalo into leyo kube lokhu bechaya abantu besemindeni besindebeleni abake beyini izabahlupha ngelinye ilanga abami imanda so Friday ngamalanga amabili ajeneli isitayela lisasenzakala ngegugula wona abantu besindebeleni babengakho prepared ngaso abakunanzelele konke ukuthi ngelinye ilanga bazacaphuka kakhulu abantu labo and ukufa sisakwesabi kathesi ngoba sekufanani esesikufuna ukuthi sikhululeke elizweni leli sihlale kuhle elizweni leli dala abantu bakithi khonoko kukhulunywe nguRafael ukuthi gqokani ama-sign amabhela gqokani lingabe ngamagwala ngomthwakazi yilizwe lenu abanye abantu ngabavakashi hlala ndikwazi khonoko ngiyabonga
ngoba kwesinye isikhathi basakazi bami abahle nonke ngezindawo ngezindawo siyathemba liyaphila kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemsebenzi yakhe uyabona uma uyenza kahle siyabe sizakhuluma ngawe kahle because uyabe usenza kahle but uma uyenza kubi siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi le nto eyenzakala eZimbabwe leya this is out of order irongo kakhulu amapolisa angana busy abantu babhizi batshontsha izinkomo zabantu batshontsha imali babamba amabhenki inkunzi bayenza yonke into umsebenzi wamapolisa lo umsebenzi wamapolisa lo ukuthi nganamapolisa abhizi agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisebenzelayo abangalacala bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shiye kwezembuso azingane sokungamasotsha asisakwazi ngamapolisa kumbe ngamasoja asisakwazi because indlela abayenza ngayo hayi bafowethu lina bese sishoneni please ngicela nikele izinto kwamakhwapha mani hey lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu kuzaphela lokho kuyinto kwenu likwenzayo lokho ngelinye ilanga kuzadlula lokho kuyizinto lokho ayikho into engapheliyo ingungu ayizo zikhala kakhulu isizadabuka
salubonani basakazi bami abahle ninjani ngezindawo ngezindawo hayi thina siyaphila siyabonga kakhulu ukuze usethulela izindaba mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala. Siyazizwa izindaba lezi zenzakala ekhaya. Amapolice abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna iZimbabwe ibe right. Lokho bebhizi bebachaya, besenzani, bebahlukumeza, besenza yonke into, but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right. Mara bayekela otsotsi, otsotsi babhizi babamba inkunzi, bathathele batshontsha izimali, bayenza yonke into, bayenza amarobhali. Amapolisa uthi ngani ayenza umsebenzi wabo, ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo. Uyazi amapolisa eZimbabwe, so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticize abantu laba besishoneni, but eyi, kwesinye isikhathi hayi, abanye abantu abakwazi ukubusa shem. Le nto lesi out of order. Please abazame ukuzinuka amakhwapha laba abafowethu laba abangamashona laba abasesipholiseni laba. Bezame ukuzinuka amakhwapha beke befunde bebe nesikolo mani. Ayi, ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo. Technology is very important than le nto abayenza. Abantu babhizi bahlukunyezwa, abanye babanjwa inkunzi, abanye bathathelwa izimali, ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu, bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona ekabayakhona. This is wrong, man. Hayi, iZimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga, ezilungisa buswa nje lishona. Ah, kuzoba nzima ukuthi be right shem.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani bakasazwe Studio 7, sanibonani bakasazwe Studio 7, kunabalaleli. Nabe ngithi nathi njengesizwe sikaMthwakazi, ngithi kungaba kuhle nathi ukuthi iNkosi ma ingatholela nje indawo khona le ngakithi emakhaya, esizweni sikaMthwakazi lapho ezohlala khona. Hayi ukuthi sizwe ukuthi iNkosi yethu ila eJohannesburg, eJohannesburg. Kuyasihlume sakhuluma sakuthi iNkosi yethu ihlala la eJohannesburg, sekungathiwa iNkosi yethu iyisiphephele. Bona ngani sengathi iNkosi yethu iyisiphephele inzima, so kungaba kuhle ukuthi iNkosi yethu ma ingakhela indawo le ngakithi emakhaya, usiyakwazi ukuyahlala esigodlweni sikaMthwakazi. Ngiyabonga. Khuluma uBrian Ndlovu uzosoweto.
Nawo-ke bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukuthoniswa kwecala lokubulala onsundu uGeorge Floyd okwenziwa lipholisa leMelika uDerek Chauvin kuyangena kuviki yesithathu lamuhla. Sokuphe ubufakazi ingcwethi ezichiyeneyo ezibalisa owahlinza umuyi ecwayisisa ukuthi wafa njani, kunye lababona kusenzakala. Kuli viki kukhangelelwe ukufakaza abemuli kaFloyd. Siqoqe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbuzo ombuze wona ukuthi nxa uGeorge Floyd ukufaka George Floyd kungathi kuhlaziya kule ijury ekhona atholakale ngalacala, abantu bangakuthatha njani? Kuzaba lomsindo sibili, kuzaba lomvukela lodlakela, ngoba abantu soze bakuvume lokho kungaba khona nxa ngatholakale ngalacala, ngoba kusobala ukuthi wabulawa uGeorge Floyd. Kodwa again kuza determinewa ngama technicalities onjengama doctors, lawyers, you know, lengcitshe eziningi ezizayelula lokhu ezikubonayo.
Sikubonile kusenzakala, ingcwethi zikhuluma labanye besipha imbono yabo kudaba lolu. Ukubona njani kakhulu nxa sikhangela indlela okuthethwa ngayo ekhaya?
Lokho osokwenziwe kusiyafika lesi sikhathi, ukukhangela lokuxwayisisa kwengcitshi lengcwethi eziningi, ngabe ngikubona njani? Engikubonayo ukuthi sokuyaya ngayo ijuri ukuthi ibona njani, futhi lombala wejuri, ngoba njengokuthi njengoba sazi ukuthi i-America yonke ihamba ngezinyawo, mhlawumbe bona ukufa kaGeorge Floyd encindezelwa efake ngedolo lika Chauvin okwemzuzu engu-8. So engiyakikho ukuthi ingcitshi lezi eziyabe zingezo amadokotela thile lani azadonsa lokho akwaziyo, adonsele ngelecele laziyo ukuthi tshengisa ijuri ukuthi hayi, umuntu lowo ubevele kumbe engazwa kuhle kumbe ube-system yakhe ibinjani, kumbe mzimbeni wakhe wayedlene kumbe wayenathene kumbe wayele mithi bane mzimbeni ayengabe ayinathile kumbe enxanye ama drugs. So konoko konke kuzanje determine ukuthi ukuthi indaba iyangaphi ikakhule emehlweni ejury. Yeah,
umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inani labantwana besikolo asebebanjwe igciwane le coronavirus eSacred Heart Mission esigabeni seMathebeleland South seliqanise layafika ku-231. So kuqhamuke inkulumo phezu kokukhethwa kwemlingisi uMadam Boss ukuthi abe luphawu lwenkampani epheka utshwala eIngwebu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voandebele.com.